ndaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sokumele ukuthi kutholakala indlela yokubiya ukwenzela ukuthi abantu bangaphumi isikhathi singafiki esokuthi bahlale kulezi ndawo abagcinwe khona.
Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus yeZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lamachumi phose amahlanu 149. Ezinye zendawo ezigcinelwa abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-COVID-19 zibikwa zifana lamajele. Ibandla le-MDC Alliance selikhethe isikhulumeli salo esitsha uNkosazana Fadzai Mahere. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilodwa elilamachumi phose amahlanu 149 kulandela ukufunyanwa kwabantu abalichumi lasikhombisa belo mkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu bonke laba basanda kuvela phandle kwelizwe. Abayisikhombisa bavele kwele South Africa njalo abayisishiyangalombili bavele kwele Mozambique. Oyedwa yena ngovele kwele Bilitane. Kulo wesifazana olomkhuhlane lo obelethileyo eGweru izolo. Inani labantu abale coronavirus eZimbabwe liqale ukukhwela ngendlela esabisayo kuthange lapho elisuke khona kumachumi phose ayisithupha 56 lisiya kukhulu elilamachumi amathathu lambili 132. Ukukhuphuka kwalo njalo lisiya kumachumi phose amahlanu 149 izolo kuchiye abanengi bekhuza umhlola. Asebesindile kumkhuhlane lo sebekhwele baya kumachumi phose amathathu 28 kuthi asebefile bona balokhu bebane. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abango 361,000 njalo yahlasela phose abayizigidi eziyisithupha 5.9 million. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu nge-coronavirus e-AMFO Bulawayo against COVID-19, umnumzana uSenisibanda.
Sokudingakala ukuthi indlela abantu abaphathwa ngayo nxa bephakathi kwama-quarantine centers ethu lawa abasoze njalo bona bathelelane. Njalo kwesibili sokumele ukuthi kutholakale indlela yokubiya ukwenzela ukuthi abantu bangaphumi isikhathi singafiki esokuthi bahlale kulezi ndawo abagcinwe khona behlolisiswa ukuthi balawo kumbe abalawo lowo mkhuhlane. Njalo lokhu kutshengisela ukuthi kuyadingakala ukuthi nxa besuka lapha besiya ezigabeni lapha vela khona behanjiswa ngukhulumende sebabisele emakhaya abo. Sokumele ukuthi kube lo hlelo oluzasetshenzwa ngukhulumende lalabo abaphethe eze health labantu abaningi ukwenzela ukuthi kungamemetheki umkhuhlane lo ungene esigabeni eziningi zelizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili ngikhola ngani uhulumende indlela abambe ngayo engathi ngama-quarantine centers kuyadingakala ukuthi ikhangelisiswe kakutsha. Kulabantu abaningi kade kuthiwa babalekile besuka khonapho, ngakho umbuzo oba khona ukuthi babaleka njani khona kula mapholisa lamasosha agcinelezi zindawo. Njalo siyakwazi ukuthi kulowu ukhala kakhulu ngokuthi akulani izinto ezinjengezingubo abantu njalo abakulindawo abaningi ababi lendlela zokuzivikela engathi ama-mask abanye abala njalo abasebenza khona babengalama clubs lezinye izinto ngakho kuyadingakala ukuthi ngabe zonke lezi izindawo ezigcina abantu ziyaphiwa ama sanitizer bayaphiwa ama mask bayaphiwa ama gloves ukwenzela ukuthi labasebenza konapho bazivikele siyananzelela ukuthi kulabo nurse omunye sizothola sokulo nurse omunye layo othola umkhuhlane ngakho kujenisela ukuthi kuyadingakala ukuthi lindaba isetshenzwe ngendlela yokuthi sivikele ukuthi lumkhuhlane ungangeni umemetheke elizweni lethu leZimbabwe
kukhona ongakuxwayisa uhulumende lozulu
into esingayixwayisa uhulumende lozulu weZimbabwe ukuthi njengoba thina singalazo izibhedlela lendawo zokugcina abantu lomkhuhlane ungamemetheka indaba eqakathekileyo ukuthi sivimbezele ukuthi ungamemetheki lokhu singakwenza ngokuxwayisa abantu ukuthi abantu abahlale ngekhaya nxa umuntu kungadingakali ukuthi ahambe kahlale ngekhaya okwesibili ukuthi abantu nxa bemile bethenga kumbe behamba bekwanisa ukuthi bebekhathana lakhathana ngendlela le echasiswayo ukuthi ukwenzela ukuthi igciwane leli lingasuki komunye umuntu lingene komunye njalo kwesithathu okunye okuqakathekileyo yukuthi abantu baphiwe laba abasebenza ezibhedlela laba abasebenza kuma-quarantine center baphiwe indlela zokuzivikela labantu abazahlala khonapho ababe besuka bevela kwamanye amazwe bafice zizindawo ezilezinto zonke ezidingakalayo ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kwabanye abantu ngakho uhulumende kuyamele ukuthi kumbe ngama mask kumbe ngama sanitizer kuyengeniswa kuma quarantine center kutsho ukuthi sokuyinto esiqakathekile njalo sokumele yenziwe masinya
umnumzana useni Sibanda ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus amfo bulawayo against COVID-19 kusenjalo abanye abavele kwamanye amazwe abagcinwe endaweni ezithiyeneyo besahlolwa i-coronavirus bathi lezi ndawo zifana lamajele abantu laba bathi ukudla abakuphiwayo lalapho abalala khona kuyasoleka kakhulu yikho nje abanye bebaleka kulezi ndawo abavela phandle kwelizwe laba baphoqelelwa ukuhlala endaweni lezi ezaziwa ngokuthi ngama-quarantine centers ngesiNgisi okwamalanga angamachumi amabili lanye bengakayi emizini yabo uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabavalelwe kwenye yalezinkamba ongafunanga ukuqanjwa ngegama
khona kuyalo ukuthi ufika uyawutestinga like ebhoda nje lapho yawuthube khona futhi hhawu ngitoni remember bekanti ungawufika lapho uzeuthathwe i-blood sample ungafika then awusathathi that blood sample sebekho ngu-thath blood emmid after 3 days but wena nxa ufika they promise you ukuthi first day ufika they get kona ungawufika bakutshela ukuthi first day ufuze uthathwe i-blood sample of which of day 8 futhi suyenza i-nose swab leyana but so far konke khona maybe blood test uthathwa after maybe 5 or 4 days then that i-nose swab leyana sizezathathwa namuhla after about 23 or 24 days someday
makhona asebenelisile amalanga angamachumi amabili lanye i-21 days basuka khona
ngikhona mina sesekhona khonapho
kungani manje lingasuki
akula ma-test kit besitsheni ukuthi akula ma-test kit izolo kwabesinye sahlupha khona sagcina sesidinga u-MP wakuyazi sincedisa but samangala namuhla amakhit ukuthi abuyile khona bekuthiwa awakho ezimbabwe but besitshena ukuthi akhona kuma-private clinics lama-surgeries akhona and futhi besitshela ngama-$70 inoswabena lani i-test kit inoswab so ukuthi njengakathi thina abantu abathiningali-$70 yakuzoyithatha ngapi
manje nxa ungelayo imali yakhona bayathina
uyabona kuhlezi ngoba bathi khona you're not allowed ukuphuma ku-quarantine site engakathestwa so which means ngisazobuza bathi even if ungayi-test kit ngekho you can stay aside 3 months and longuyela test kit uya olezi ukuthi uyayithatha ukuthi uhlale khona until uzoyithestwa
Manje abalilindileyo ngobani abavalileyo ukuthi abantu lingaphumi?
Silinde ngamasosha namapolisi.
Baningi okunganani bona ababalilindileyo?
2 masosha, 2 mapolisi.
Akula sebeke baphunyuka yini babale?
Hayi, sofa akula.
Lo ngomunye wabavalelwe enkambeni ezigcinelwa abantu abavele phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-COVID-19. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. UZulu seveze ukuthukuthela okukhulu phezu kodaba lokuthi uhulumende waqhatsha enye inkampani elobudlelwano lemuli kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi imthengele izinto zokusebenzisa kumizamo yokulwisana legciwane le-coronavirus. Wabhadala linkampani imali efika phose amadola emelika angamachumi amathathu, $30, ukuthenga okulilenjana kokuvala amakhala lomlomo imaski eyodwa, iyona ibiza imali ephansi kwamadola amahlanu, $5. Inkampani ye-Drugs International ibikwa yabhadalwa imali engena kusigidi esisodwa semelika. Inkampani le ibikwa ikhokhelwa ngosomabhizimusi olobudlelwano lendodana kaMnangagwa. Loba enkundleni ye-Twitter, uMnumzana Nick Mangwana oyisikhulumeli sikahulumende uthe ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo ilakho ukuluphatha lolu daba. Kodwa uphinde wathi njalo uthole imbiko ethi uMongameli Mnangagwa wala ukuthi inkampani le iphiwe lumsebenzi ngemva kokunanzelela ukuthi yayizathengisela uhulumende imaski eyodwa nge-$30, yona ithenge ngemali ephansi kwe-$5. Lanxa kunjalo abanye bathi kabakukholwa okukhulunywa nguMangwana. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana uhulumende weZimbabwe abantu ababekhona ngesikhathi se-Willow Valley uzakhumbula ukuthi kwenziwa into efanana layo naleyi. So mbona ngazathi ukuthi abantu ba-inflate ama-prizes besenzela ukuzinothisa akusiyonto entsha, njalo ukuthi kuthiwe khona khona lo mfana ungumngane kamtaka Emmerson. Okuliqiniso ukuthi uma engumngane kamtaka Emmerson, Emmerson elobuntu, umbuzo ukuthi isandla sika-Emmerson singanani entweni leyi. Yena nguye ofuza ukuthi wathengena wathi he will fight corruption, but as long as abantu who are directly or indirectly benefiting ngenxa yokuthi baseduzane lemuli yakhe laye kutshe ntulesandla. So mbona ngazathi into ye-COVID uhulumeni wethu instead of ukubona uhlupho babone indlela yokuthi bezinothise, and yena umongameli mbona ngazathi uphaka thina kwakho lokhu, ngoba yena uma ngoto umoda engekho phakathi na kwakho ngabe he has ordered i-arrest yalowo muntu, ngoba lowo muntu ithenda ukuthi ezeyizuze uyizuza ngenxa yokuthi usetrana nomntaka Emmerson.
Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo izalukhangelisisa lolu daba. Uthini ngalokho?
Lokho kuthiwa nguNick Mangwana, mbona ngazathi uNick Mangwana udelela abantu beZimbabwe ukuthi etikwankoni anti-corruption commission ingabopha umuntu ongasiyo we-opposition, ongasiyo we-faction e-against u-Emmerson. Liyana i-commission, i-anti-corruption commission, i-commission ecacileyo injongo yayo iyazakala ukuthi ngeyokulwisa laba abangavumelani nombuso ka-Emmerson politically, not ukuthi ngawaba-corrupt or not corrupt. So mbona ngazathi into le icacile ukuthini, I suppose address-eke lula ngoba laba bahlezi emandleni izinye izimali vele ziyabe zinikwa amathenda, kusazakala ukuthini i-certain percentage ngaphuma engxenye isiye ephathini or isiyancedisa ezinye izinto outside injongo, ngoba kakhulu imali zabo COVID zimali ezivela kuma-donors. So kuyabe kuphanjula imali lezi ngoba vele sibuswa ngabantu benkohlakalo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. ibandla leMDC Alliance selikhethe uNkosazana Fadzai Mahere ukuba isikhulumeli salo. UMahere ube ngunobhala obona ngezemfundo kuleli bandla njalo isikhundla sakhe esitsha lesi usithathele uMnumzana Daniel Molokele. Umsekeli kaMahere ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Ababili laba bakhethwe ngumkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa ndawonye lamanye amalunga amatsha edale le-National Standing Committee izolo. Usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Njengokubekwa kwesisekelo somkhuze se-MDC Alliance ukukhetha abaphathi zikhundla ama-portfolio kule singathi i-cabinet yephathi esibiza sithi i-standing committee kwenziwa umongameli u-president Nelson Chamisa. Ngakho uhlale kusiphansi ucabangisisa wasungula ukuthi kathi sezidingekayo and then nabantu abadingekayo ukuthi kuhanjiswe ezinye iy'hlelo ezithize. Ibaphi wasekhetha labo abalenyiwayo.
Imbangela yalolu khetho ibingeyani? Labo abaphumileyo kuye besokukhona okuhluphayo yini?
Hatshi njalo uzananzela ukuthi akekho abaphumileyo wonke umuntu osekukhokhelini lebandla ulokhe ekhona lapho afakwe khona ukuthi enze umsebenzi ngendlela ethize akekho okushiyiweyo nje mahlayana. Kodwa kuba ngaleyo ukuthi usisekelo sombuso se-MDC Alliance siyathi ukuthi ngasikhathi umkhokheli uyakhangela izindingo zebandla lokufunakalayo ebese senza lowo msebenzi. Kakwandanga ukuthi kudingakala isizathu esimqoka esinye kumbe ezinengi ukuthi upresident enze lokho. Upresident ukhetha ngathi ngokuthanda kwakhe njalo langenjonge ngasikhathi ngasikhathi. Ngoba khonokho kuyadinga ukuthi kutshintshwe abantu, kutshintshwe nezikhundla nendlela eyabe ihambelana nalokho upresident ayokhangela ukuthi ufuna kwenza kale ngezinto ezisukuzi zalezo.
Nxa sihlolisisa lolu luhlu sizwa abanye besithi balutshwana abavela esigabeni seMandebeleni njalo sake sizwe esikhathini esedluleyo kuloku khona onakwe inkethabechabi. Kungabe kukhangeliwe lokho yini?
Kukhangelwe isibindele emqoka sibili ngoba phela wangabona ukuthi uluhlu lolothule namhlanje yingxenye yoluhlu lwabakhokheli sebandla le-MDC Alliance basesekhona nebakade bekhona.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi kuthe iholo enkulu yePlumtree High School izolo lapho okuhlala khona abantu abavela kweleBotswana besahlolwa umkhuhlane weCoronavirus. Imbangela yalomlilo ayikaziwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomongi wesibhedlela sempilo kobulawayo labanye abathathu asebebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ya
ndarivingedera mnavoka baka studio 7 manje vanalele studio 7 saizwa nje corona anonyaka sadovere posi wana tina satori mizi sitirigire rapo zitori mizi apa satori mizi siyatirika vakitwe sitori nkulunkulu yangerele shuwa I corona leipele mina nguya lapa 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 mafusini yo mtete uta kusema mafusini biyakone yo mtete yo kare ziyabunga wandu wenkosi ziyabunga nje kuti tina lapa sikoni lockdown la singakhe sibe singazi njalo kumbe kuzamemetheka kusiya phambili besikala nje ngawukulumende nje bayabambana siwa kodwa lokhu hey bezwela abantu kodwa lokhu hey abantu sebethole nzima bakithi hey njengamaphandleni emakhaya bakithi abantu balamba baswele ukudla ukulumende vele uzikhangelela endaweni yakhe nakakhangele kithi la ngapha ngapha kithi emandebeleni ngapha bakithi abantu siyakufa sathola kwizalo kwazi ukuthi ekwahamba lo mhlaba kuthi kusikuthi kuyakulakho kuthathela ikorona ngapha indlala kuthathe endlini ukuthi ukuhamba hhayi besiwele ukulumende bakithi angenele siwa bakithi siyancenga siyacela hayi siyabonga simalapha sila amanye amaningi esingedlula phambili besincenga uhulumende nje ukuthi ngakasikholisela abantu emaphandleni kithi ngapha siwa ngapha emathebelelendi ngapha ematopo kithi ngapha siwa abantu balamba kithi ngapha bakhala abantu ngendlala bakithi siwa ngembizi ngabe kwenziwe kumakhelwane zisithwala zinukuyabo sizwa njani kuti phela mna ncenga bempheke ngemfomisho isithwala umakhelwane ngiyamcuphela sinjengoba sabe sigoqo sikawulifolide abe sicela uhulumende akhayele matopo ngapha kithi ngapha kithi ngapha ekhezi ngapha bakithi siyahlupheka siyalamba langamanzi izikotho sithiwa sisela manzi uhulumende lazama ukusiphandela lezi kotho namadamu asilungisela amadamu into esikhala ngayo siyicelayo uhulumende ukuthi uhulumende nga uyasizwa ngapha emakhezi ngapha sikhala ngamadamu amadamu ethu asidubekekile
igama lami ngiyobhekisani moyo umfo kamhlabathi ufelani kosikhobokhobo isikhalazo sami engilaso istudio 7 ngabe imvikisela la amazwi uhulumende ethu phezulu okubane thina mina ngizelwe 1975 ukukhula kwami konke besinatha amanzi edamu idamu dwaleni kusobhuku umgezelwa isinatha lamadonki lembuzi lezinja konke lenkomo abantu bafela phakathi bezibulala kodwa silokhu siwanatha lalamhlanje iwanathwayo okokuthi lelo idamu lagezwa ngabobaba 1947 begeziswa ngabalungu 1980 kusukela lapho kube lama MPs ezanu la MDC wonke ntshintshana kodwa sazi ukuthi mbeleyo ndaba ayiboni lokuyinanzelela into abantu banatha amanzi angalungelanga kunathwa ngabantu so namhlanje uma sikhuluma ngecoronavirus leyo ndawo singaza ke sibala ukuthi indaba obangakwanisa ukuthi bayitshele ngecoronavirus ngokuthi amanzi abanatha avela icorona wona ngwawo so bengicela ukuthi uMP wenkayi South ayinanzelele leyo ndawo idamu dwaleni likusambukumgezelwa lo sabuku monki lo sabuku machumi ukuthi bazwa njani bebayazi ngaleyo ndaba so ngicela uStudio 7 ukuthi angafikisela amazwi lawo phezulu kona ngiyabonga
Sanibonani bantu beStudio 7 linjani okhulumayo nguPhumlani lapha eGoli ngiseGoli ngokuhlala linjani kodwa khona ngapho bantu beStudio 7 umsebenzi elisenzela wona muhle kakhulu ukuthi livukele isazisa ngokuthi kumi kanjani eZimbabwe kithi ye hayi ngokuzalwa ngizalwa esigabeni sakomuke ngaphansi kwakamasendu ngaphansi kwamasendu ngithi ke mina hayi qhubekani niwenze umsebenzi wenu muhle ngiyawubongela kakhulu ye igama nguPhumlani Vondla ye ngikhaliswa nje abafowethu lapha manje abafowethu abanamaphepha kahle and abakwazi ukuhola ne-UIF yakhona le ayisiyenelisi unga-aplaya but ma usu-aplayile ngemva kokuthi-ke ufanele ukuthi uthole iholo alutho phela ngeke usalithola nalelo holo ye sithi-ke hhayi siyalokhu esincengisa kodwa indlala nje yesisifulele lapha emzansi yenasekhaya ekhaya esigodini sakithi ngale plant yabe sicela ukuthi ugovernment khona ngale uma kungukuthi utholile usizonyana noma amasenti ahambe akuhambe testa abantu bakhe khona ngale ukuthi-ke umkhuhlane lo we-COVID ungakanani
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Osanda kunqotsha kukhetho lokudinga umongameli weleBurundi umnumzana Agathon Rwasa usephikise impumela yokhetho lolu emthethwandaba. Elenamibia lona lithi lizayekethisa imigoqo yalo ejonge ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inkulungwane zabantu ziqhubeke zitshengisela eMinneapolis izolo phezu kokubulawa kowesilisa onsundu umnumzana George Floyd lipholisa elimhlophe. UFloyd ubandezelwe phansi lipholisa leli ngesonto waze wafa lanxa ebehlaba umkhosi elitshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula. Ukubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika yinto enzeka njalo nje. Abatshengiselayo laba batshise izitolo batshaya lezimota zamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Udubo olukhona eMelika yikuthi iracism yayikhona from ukudalwa kwelizwe leli eMelika. So iracism is part of iDNA elizwe. Singakhangela from isikhathi seslavery centuries of racism esiqhubeke siye ku imithetho yabo Jim Crow and desegregation yayikhona for decades even after ama civil rights movement and ukutshintsha kwemithetho ukuthi bezame ukunika ama rights kwabantu amnyama. It we see racism isitshintsha but kodwa ilokhu iqhubeka in different forms emsebenzini, emayadini, nxa uhambe uyodinga imali emabhanka, it persists kusystem yabo. So ngokubuya kwa-Obama sabona amakhiwa behlaba inkhosi and i-racism it went up phenomenally ngokubona kwami. And uTrump ukubuya kwakhe it was like a white messiah for abantu who are racist and wabanika i-outlet yokuthi baqhubeke bayenze intando yabo. So esikubonayo eMinneapolis is just an outcome of a trend which is centuries old elizweni leli eMelika.
Lungaqedwa njani udaba lokubulawa kwabansundu ngamapholisa amhlophe?
Indawo yamapholisa ifuna imithetho and more political will from ama-politicians to be willing ukuthi beyenze ama-prosecution nxa indaba lezi ama-police shootings zibe lokhu zenzakala. Umthetho ungabona eMinneapolis umuntu uyabulala umuntu eyipholisa but lokhu ebhodabhoda has not been arrested. Kodwa mina lawe singabulala umuntu asilale endlini namhla siyalala esitokisini. So ama-laws have to be stronger and be a deterrent kumapholisa. I-training yabo, I think it's a problem. Either mele bengezelele ama-qualifications, maybe ask for a university degree or something, and then test abantu laba, recertify them, check even ama-IQ and the mental health yabo. All these things I think mele becheck. And i-social media iyasinceda kakhulu ngoba ama-crime amaningi amacala ekade bewayenza kudala singena ama-camera ukuthi sibone ukuthi benzani. Kathesi siyabavumbuluza and we are able to see umuntu lo eMinneapolis. If it was not for i-camera bebezasiqeda ngamanga and we were no way to disprove okhuluma amapholisa ukuthi umuntu lo he was violent and resisting arrest and so on and it was necessary. So i-social media iyasinceda kakhulu and I think in the long run and ama-body camera on allow which they are now required ukuthi bewagqoke is also helping to curb behavior yabo.
Umnumzana Kelvin Manduna yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lamajumi phose amahlanu 149. Ezinye zendawo ezigcinelwe abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa igciwane le-coronavirus zivikwa zifana lamajele. Ibandla le-MDC Alliance selikhethe isikhulumeli salo esitsha uNkosazana Fadzai Mayere. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7 na olivalelisayo nguNtungamili Nkomo.